ngaphansi kwalomthetho isimemezelo sikahulumende sokuba uzokwethula imali yephepha i-100 bond ehlangeneyo senziwe kulandelwa isigaba sesimajumi mane somthetho we-Reserve Bank of Zimbabwe, Section 40, Subsection 3 of the Reserve Bank of Zimbabwe Act, Chapter 22.15. Enye ingcwethi kwezombusazwe lezomnotho, uMnumzana Lubani Nondo, uthi kalisizi lutho leli nyathelo uhulumende aselithethe.
Awenzwe ngohulumende weZimbabwe singathi yokuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotepu, loba uzama ukubutha amanzi asechithekile. Into enzima kakhulu, izindola kalisancedi, abantu kabalifuni, abala confidence lana. So ukuthi uhulumende athena uzabhala ikhulu lezindola abantu bengalifuni, akuncedi, akuthuthukisi umnotho. Kahle kahle uyaqhubeka usifa, ngoba okwenzakalayo intengo yempahla izaqanza. Izaqanza ngezindola kula ngamanye amakarensi.
Ulandisa ngokuthi sizaphazamisa umnotho kangakanani lesisenzo sikahulumende, uMnumzana Nondo.
Okubuhlungu kakhulu ukuthi izimdola lelo liyaqhubeka lisiwa against rand, okuyukuthi thina njengomkambo weSouth Africa esizama ukuthenga khona izinto eSouth Africa kuzasidulela nje. So kahle kahle injongo kahulumende angizwisisi. Kodwa okumqoka okucacayo kumuntu wonke ukuthi injongo yabantu lekahulumende zichiyene. Abantu bafuna impila kahle, into zihambe kuhle. Uhulumende eyakhe injongo isegcekeni, ufuna abaphezulu badle, thina abaphansi sithwale nzima. Ngokunjalo usithi ngamafitshane kuyacaca ukuthi uhulumende kabathanda abantu ababusayo.
Kwagcizelelwa njalo ngenye ingcwethi uMnumzana Dumisani Nyathi wakobulawayo, yena uxwayisa uzulu ukuthi azi uba ukulethwa kwale mali kungasoze kutsho ukuba umnotho uzoguquka.
In fact vele kakula lutho kuyatshintsha, akutshintshi lutho, kakustabilize ama-prizes, even kaku-improve i-economy yaseZimbabwe. Njalo sikhangelela ukuthi ama-cost azaqhubeka lokhu ekhwela, that is ama-cost ama-raw materials, sikhangelela kwamakhampani ayimportayo, even i-cost of igetsi yamanzi, konke sikhangelela ukuthi kungakhwela. Sesikhangela lathi thina nje abantu jikelele, ama cost of ama basic commodities lakho njalo kuzakhwela.
Unyathi uveza njalo ukuba leli nyathelo likahulumende lizokwenza iqhubeke isehla amandla ayo imali yakuleli xa iqhathaniswa leya kwamanye amazwe.
Ngenxa yokuthi inflation yabe siqansa, i-exchange rate yezi iphakathi kwedola laseZimbabwe lamanye ama-currencies iyabe lokho elisiwa idola. Okumele kulungisiswe nguhulumende waseZimbabwe indaba i-policy on currency. Yinto emele ilungisiswe naleyo ukwenzela ukuthi into yonke kuze kube stagnant and i-economy respond. But i-$100 leyo kulethwa kwi-economy, hayi, singakhangelela okuhle, akula lutho okutshintshayo.
Omunye wabaphatheke kwezokusebenzisana loZulu, uMnumzana Efidlela Ncube, owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association NACORA, upha umbono wakhe ngalolu daba ukuba lutshoni empilweni yabantukazana.
Ukuza kwe-$100 kuveza kahle kamhlophe ukuthi imali yeZimbabwe iyawa amandla okuthenga, okuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo kwedlula lokho ekade zikho khona, ngokuba phela nxa ngabe isehla amandla, isiwa amandla, izinto ziyakhwela.
Osekusenzakala uDlela Ncube sithi kuyisibonelo sokuba isehlulekile ukuzigcwalisa lezo zithembiso zakhe uhulumende zokuba imali yakuleli izoqina kusiya ngesikhathi ma kuqhathanisa leya kwamanye amazwe.
Uveza kahle kamhlophe futhi ukuthi lokho uhulumende ayekukhangelela ukuthi imali yeZimbabwe ingaqina amandla nxa iqhathaniswa lerandi, ledola, lepawundi, le-euro, kakusilo qiniso. Akwenzakali ngoba phela ezomnotho kazimanga kahle. Imali kayiqini, ezomnotho zingamanga kahle. Ezomnotho zidinga ipolitiki ukuthi ime kahle ukuze lazo zihambe ngendlela efaneleyo.
Unobhala enhlanganisweni yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo, upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Ayisoze ke itshintshe lutho ngokubona kwethu. Okwenzakalayo ukuthi sesizabona nje ukuthi intengo ke ingaqalela phela ku-100. Besibona okuningi ke kuyikuthi intengo ibisiqalela ku-50, ngokuthi iyo phela imali enkulu. Sesiyabona ke izinto seziqalela ke ku 100 nale efakiweyo. Yikho esayesikubone kulandelwa ngumkambo. Umkambo usuka ugijimele ke yona leyo imali ke ekhona efakiweyo.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Thabani Mabhena laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Ngizawuthola sokule 100 pound nothengeni lezi mba. Kuyasiza ngani kokweni lokuzeni very feel. Maye lokuzeni feel economic feel kuyasiza ngani ukuba le 100 note ngoba ayitshintshi lutho nje. Akusincedi ngalutho lokho, mina ngibona lokho ngo-100 note okwenzani le. Lokho baqale balungise umnotho welizwe first. Asidingi imali enkulu, thina sifuna ukuthi umnotho ube kahle first bese sikhuluma i-currency right.
Uhulumende uveze ukuba imali ehlangeneyo eye 100 bond esanda kuphawulwa izokuba isisebenza ngokusemthethweni kusukwana izilandelayo. Ngenyanga kaNtulikazi nyakenye uhulumende ngaphansi kwabebhanga le-RBZ waveza enye imali ehlangeneyo yamadola angama-50 i-50 bond. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.